VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 3 kumabasa 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weMelika namuhla wengeze imali aseyiphe eZimbabwe eqondane lokuphathisa abawelwe ingozi yezulu lesiphepho ngezigidi ezimbili lengxenye. Abekhansili yedolobho lakoBulawayo bathi sebemise uhlelo lwabo lokuvalela izakhamizi amanzi. Umhlangano wabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika abakhonza ebandleni le-Seventh Day Adventist uqala kusasa eFlorida konapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMelika namuhla wengeze imali aseyiphe eZimbabwe eqondane lokuphathisa abawelwe ingozi yezulu lesiphepho ngezigidi ezimbili ezilengxenye i-$2.5 million. EleMelika belike lapha njalo i-$10 million ebiqondane lokuphathisa abantu abathintwe ngucyclone Idai eZimbabwe, eMozambique kanye laseMalawi. Kodwa i-$2.5 million yanamuhla le iqondane leZimbabwe kuphela. Umeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Brian Nichols, uthi imali le izathenga ukudla okuzaphiwa uZulu weChimanimani loweChipinge, inhlanganiso yeWorld Food Program. Wengeze wathi ukudla lokhu kugoqela impuphu, amafutha okupheka lokunye okuchiyeneyo okuzakwabelwa abantu abangu 133,000. Abenhlanganiso ezizimeleyo bona bayaqhubeka ngemizamo yokuphathisa abantu laba ngokudla, lanxa nje abanye besithi kabakalutholi loluncedo. Izolo sixoxele isakhamuzi seChipinge unkosikazi Jane Bono, yena othi ugcine imuli ezinhlanu endlini yakhe ezikhukulelwe imizi isiphepho. Ugogo Bhunu ubekhala kakhulu ngokudla. Simxhumile njalo namuhla sambuza ukuthi ngemva kokumemezela inombolo zakhe zocingo kwabangathanda ukuphathisa emsakazweni wonalo izolo, lukhona na uncedo aselutholile namuhla?
Ah, maningi bangithindile, but khathesi akula lutho. Bangithembisile phela ukuthi bazangithumezela. Umunye umuntu wani ungithumezele $10 kuphela.
I-$10 yangkhona wenzeni ngayo?
Angithenganga lutho. I-$10 khathesi iyathengani. Angithenganga lutho. Ikhona phakathi but angithenganga lutho.
Abanye abakufoneleyo bathe bazakuphathisa ngandlela bani?
Umunye wathi uzanginika imali, abanye bathi azanginika izimbahla, but asazi. Umunye wathi uzangithumezela next week, umunye wathi uzangithumezela imali, but bonke ukuthembisa kuphela, asazi ukuthi bayanginika or abanginiki. Ikhona again inye i-organization imfonele ithi yona sizabona kuthi sizayenza njani. Maybe sizabuya because bangibuzile inamba yaka-MP, ngibanikile but asazi ukuthi bakhulume njani no-MP because I tried ukuthi maybe ngithinde u-MP but angingamtholi.
Imigwaqo yona iyahambeka yini alubana abenhlanganiso ezipha uncedo laba bethe bazama ukufika emzini wakho, bazama ukufika esigabeni sakho bazeliphathisa?
Hiri gako hiri raiti kakulu. Hada bazi katesa ya hamba. Konke kuya hamba. Katesa hizu la sisani. Last 2 weeks. Katesa kunyono. Ama bazi ya hamba sivili.
Uya chukuti gali lako ukudla koko. Lipila njani manje labo bonke laba imuli ezi nshano zicinile.
Naya tiona na ebuseni baya hamba hamba nji. Ukudinga ama pisi job. Ndi baya lakonapa. Na obuye emini. Baya zilale nji. Ukulala kuphela.
Nga weko nabalaleleyo njalo na musa. Mazibano nga abachiela ona.
Na wakona. Baya kwanisa uti. Bazo nipatisa. Niatela sirili vangipatisa. Siza kufa kuphela. Because ukudla kakona asilako. Inombolo zami zithi zona 0783510259. Ngizaphinda futhi 0783510259.
Unkosikazi Jane Bono isakhamuzi seChipinge sixoxela ekhona le eChipinge.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Sivele nsansa ya maswazi la msanje sethekelelwe ngomfundisi uReverend Kenneth Mutata ongu nopala jikelele wenhlanganiso ye Zimbabwe Council of Churches. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Siyabonga ukwamukelwa lapha.
Ye, ungasichasisela ngohambo lwakho ulandeni kahle kahle eMelika.
Si hambele ukubabaza indaba eyokukhulumisana ehambela phambili lezinsuku eZimbabwe abase America bafuna ukuzwisisa ukuthi indaba le eyokukhulumisana indaba enjani. Kodwa sase sikhuluma futhi ngendaba enhlupho ephuma ku cyclone Idai I le drought ekhona eZimbabwe kodwa bafuna ukuthi bazwisise ukuthi amabandla wona asebenza njani vele ngoba amabandla kade sebenza ukusukela sisalwa impi yenkululeko. So bafuna ukuzwisisa ukuthi owakathesi injongo yomsebenzi esuyenzayo ngeyani. So yikho kade sixoxisana ndawo.
Aha, ukhuluma ngenda ngodaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla. Bathini kahle kahle bona abemelika ngodaba lolu? Sibona ukuthi yebo ikhona imizamo yokuleta iZANU PF le MDC lamanye amabandla aphikisayo ndawonye. Bayakwamukela yini lokho?
Bayakwamukela kakhulu, kodwa sibe sifuna ukuthi lathi sicecise ukuthi indaba yokukhulumisana ayisiyo indaba eZANU PF le MDC kuphela ngoba thina sibona ukuthi indaba yokuxoxisana imele ibe indaba yamaZimbabweans onke. Kakhulu ama political parties amele abe khona, kodwa sifuna ukuthi labo abama business sifuna ukuthi abamabandla sifuna ukuthi ama chiefs ama war veterans lamanye ama stakeholders ahlukene amele abe lesigaba sokuthi bona bengathini kule ndaba yokukhulumisana ngoba uma sizoyakhi izwe eZimbabwe umuntu wonke amele abe le laye ukuthi uzoshoni ngendaba leyo kuyakhi iZimbabwe.
Limqoto lelo mfundisi, sikhangele udaba lwe cyclone ukhuluma ngokuthi ngolunye udaba eliluphathayo. Lina njengenhlanganiso kuyini likwenzayo ukuphathisa abantu beManicaland?
Indaba cyclone ayisiyo ndaba eyokuthi abantu balahlekelwe impahla, izindlu, izinto eziphandle. Kodwa abantu abaningi inhliziyo zabo zidabukile, abanye basazo ukwazi ukuthi bazoqhubeka kanjani. So silabo abafundisi esibabeke phansi eManicaland abasebethola training yokuyenza psychosocial support ukuthi basize abantu abazofuna ukuthi bayakhe impilo yabo kakutsha. Ababasize ngokuthi bakwamukele lokwayenzakala futhi bathi sizoqhubeka kanjani siye phambili. Kodwa kulezinye izinto ezizoqhubeka phambili ukuthi siyakhe isikolo, siyakhe ama-hospitals, sisizana lohulumende ukuthi abantu laba bonke abamaNicaland bakwazi ukuqala kakusha impilo yabo.
Mhm, hayi siyabonga mfundisi sengathi inkosi ngalibusisa liqhubekele baphathisa abantu laba.
Siyabonga, siyabonga mthukameli.
Siyabonga kakhulu uReverend Kenneth Mtata ngunobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches. Abekhansili iya kobulawayo bathi sebemise kancane uhlelo lwabo lokuvalela izakhamizi amanzi. Kodwa bathi uzulu kumele aqhubeke elondoloza lawa manzi ewasebenzisa ngonanzelelo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kusukela izolo ikhansili yedolobho lakobulawayo imile ukuvalela uzulu amanzi osekulethe injabulo kuzakhamizi zaleli dolobho. Isikhulumeli sekhansili yaleli dolobho unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngalokho.
Idolobho lakobulawayo lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi sesikhuphile iwater shedding esasifake ngoFebruary 2019 kuqala umnyaka. Ukukhupha kwewater shedding, iwater shedding singakhumbula ukuvalwa kwamanzi ngoba sizama ukukontrola i-consumption. So i-suspension esesiyenzile i-subject to i-consumption level isehla. Okwakathe siyananzelela ukuthi abantu bizakhamizi sisasebenzisa amanzi amaningi kakhulu. Sifisa ukuthi laba manzi ayehla kube le consumption e 125 megaliters per day. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi i-consumption ngelanga ifika 150 megaliters a day. So siyasicela njalo siyacebisa izakhamizi ukuthi asehlise nini amanzi esiwasebenzisayo ezindlini. Sicela izakhamizi ukuthi sibambane izandla ngoba singehluleka ukwehlisa i-consumption, it means sifanele sibuyele futhi ku-water shedding.
Ikhansili iyethule njalo isilinganiso samanzi okumele asetshenziswe nguzulu ngelanga. Unkosikazi Mpofu uyabalisa ukuba abantu basebenzise amanzi anganani ngelanga.
Sizakhumbuza izakhamizi ama water allocations or ama water rations zethu. Nxa uhlala ku-high density sebhabhumbe endlini ese-high density, you are expected to use 450 liters per day. Then the low density houses, alama cottage, lama 7 quarters, are given 650 liters per day. Ama residential flats with individual meters, it's 400 liters per day. Ama residential flats with bulk meters, it's 70% of average water period ending March 2017. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu kobulawayo kufanele siyehlise amanzi esiwasebenzisayo ngoba singayekela i-consumption yethu itshengisa ukuthi khona amanzi esilawo azaphangisa ukwehla kakhulu emadamu.
Ikhansili ikhuthaze izakhamizi ukusebenzisa amanzi ngonanzelelo bengatheleli izivande ngempompi zokuthelezela ngama-hose pipe, njalo amanzi abawatshe ngawo bethelele ngawo izivande. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngokulondolozwa kwemali ePublic Accounts Committee umnumzana Tendai Biti uthi bazaphuma logwalo olumumethe impumela yabakutholayo kuphenyo lwendlela uhulumende asebenzisa ngayo imali kaZulu. Kubika uGibson Bebe.
Lokhu kuza ngemva kokuvela kobufakazi bobuqili kundlela imali kaZulu esetshenziswa ngayo emhlanganweni esithe yenziwa yikomitile leziphathamandla zengatsha lamakampani kahulumende. Ekhuluma emhlanganweni weZimbabwe IPSA namhlanje eHarare, uBiti uthe ugwalo lolu lumumethe ubuqili obenzakala kuhulumende.
We will be presenting our first report of the Public Accounts Committee in May. This will focus on the ministry.
Sizabe sisungula ugwalo lwakuqala olwe Public Accounts Committee ngenyanga kaMabasa. Ugwalo lolu luzabe lukhangelane logatsha lwezemali. Njalo izigangi zakhona zikhona lapha. UGeorge Kwamatanga, lo Accountant General. Kulusizi ukuthi ugatsha lwezemali yilo oluphezulu kobugangi ukwedlula ezinye ingatsha zikahulumeni.
Ingcweti kwezomnotho umnumzana Brian Kiwane uthi lolu gwalo luzanika uZulu ithuba lokuzibonela indlela imali yakhe esetshenziswa ngayo nguhulumende.
Indaba ade ikhulunywa ngu-Honorable Biti mina ngibona luludaba oluqakathekile kakhulu ngoba ensukwini ezidlulileyo uhulumende kazanga azame nje ukuphuma egcekeni ukuthi asichazisele ukuthi imali thina esiyibhadalayo njengabahlali beZimbabwe iyabe isiyana ende lokuthi isebenza njani. Manje indaba ye-report leyo mbona lilicaco elihle kakhulu ukuthi kusitshengise ukuthi imali zethu ziyabe sezihamba kanjani.
Kodwa umnumzana Daniel Muchema, umqondisi wezemali ugatsha lukahulumende, uthi imali abayithola kumthelo wokubili ekhulwini i-2% isebenza ekuthengeni imota ezithwala izigulane ezama-ambulances.
Kaka-collector 98% above budget. In February, kaka-collector 60% above budget. I don't have.
Sesivumelene njengogatsha lwezemali ukuthi kumali eseleyo kuleyo esasiyikhangelele izakuya ekuphathiseni uZulu. Leyo esasiyikhangelele izakuya kuzakhiwo, kodwa enye le eseleyo izakuya ekuthuthukiseni inhlangothi zemfundo lempilakahle kaZulu. Kodwa sizaqala ngokuthenga ama-ambulensi ayi-231 azakuya ndawo zonke zelizwe.
Omunye ohlaziya ngezenotho umnumzana Adolf Siziba uthi loba lomthelo uluhlelo oluhle lokuthi usetshenziswe ekuthengeni ama-ambulensi. Kubalulekile njalo ukuthi uhulumende abe segcekeni kuzo zonke inhlelo zakhe ukuze athembeke.
Ungaphumeli uZulu egcekeni kukahulumende kuze siphambaniseni into eziningi, ikakhulu nxa sikhangela CDFDI, Foreign Direct Investment. Abantu abanye bafuna ukuletha imali zabo ukuthi bazosungula amabhizimusi elizweni ngenxa yokuthi uhulumende wethu yabe ngethembeki. So kubalulekile ukuthi aphumele uZulu egcekeni ukuthi usebenzisa kanjani imali le ekaZulu.
Lokhu kuza ngemva kokuba inkampani eziningi zikahulumende zibikwa zisebenzisa imali ngendlela engasiyo elandiswe yisisekelo sombuso welizwe. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-RBZ libikwa lakweleta ibhiliyoni lamadola ngomnyaka odluleyo okungaziwa lidale lephalamende eliyilo elimele liphe imvumo yokukweleta kukahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sihlaziya udaba lokuhlaselwa kwabo kuza izizalwane zakwele South Africa zisithi bazithathela imisebenzi kanti njalo bayizigangi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Umhlangano wabesifazana abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika abakhonza kubandla le Seventh Day Adventist uqala kusasa eFlorida khonapha eMelika. Abesifazana laba sebabumba inhlanganiso ebizwa ngokuthi yiZimbabwe Adventist Women Abroad Conference. Lenhlanganiso ibunjwe ngenhloso yokubuthanisa ndawonye omama abangamakholwa esiKristu ukuze bathole ithuba lokuhlaba ikhefu emsebenzini lasemulini bekhonza ukuzwa intshumayelo ukuthandaza ndawonye kanye lokucebisana ukuthuthukisa imuli zabo. Omunye wenkokheli yalenhlanganiso unkosikazi Rona Spanda uchasisa kabanzi ngomhlangano wabo walonyaka oqala ekusasa uphele emhlaka 7.
Izawathi umhlangano wabo mama eNorth America waqaliswa ngabantu abavele eZimbabwe lanxa nje kathe somama bonke sebebuya akusakhetheli ukuthi ngubi. Ngumhlangano esiba lawo kanye ngomnyaka lapho sibuthana kona sonke njengabomama ikakhulu abavele eZimbabwe. Injongo yokubuthana kwethu ukufundisana ngezinto ezehlukeneyo. Abaningi bavela kubandla le Seventh Day Adventist lanxa bekukhona abanye abangavele ebandleni le Seventh Day Adventist. So asomhlangano okhethayo nje wonke umuntu, kodwa waqalwa ngomama abavela ebandleni le Seventh Day Adventist. Siyahlangana kanye ngomnyaka.
Owalonyaka umhlangano ukhona nini njalo wenzelwa ngapi?
Owalonyaka umhlangano ukhona siqalisa mhlaka 4 April usiyaphetha mhlaka 7 April. Siyawenzela eTampa eFlorida endaweni ekhudumalayo enhle okumangalisayo okulama beach khona. So indawo enhle lapho siya khona.
Livele liwenzela eTampa Florida kuphela kumbe liya kwezinye indawo?
Hayi, siyahamba endawana zonke. Siyaqala nje lonyaka ukuye eTampa, sake saba khona eTexas, eCincinnati, eOhio, Indiana, ngaphi langaphi siyasabalala nje. Lapho sithole khona indawo efaneleyo ukubana sihambe, siyahamba kasikhele.
Kuyini okuyabe kusenzakala emhlanganweni lo?
Kulapho esidala khona umumo wokufundisana njengabomama. Ilizwe leli kwesinye isikhathi nxa sifika siyaphatheka ngemisebenzi. Siphatheka abanye yikufunda, abanye yimisebenzi, bese silahlekelwa ngezinye izinto. Sifuna ukubana singalahlekelwa lukholo lwethu ngokokuqala. So nxa sisiya emhlanganweni nalo ikuyavuselela ukholo lwethu. Besingalahlekelwa ngamasiko ethu. Siyabuyela ukuthi kanti vele ekhaya sasisenza njani ukuze izinto zethu ziphumelele. Siyakhumbuzana khonoko. Ukubana singalahlekelwa yubuntu bethu. Ukubana singalahlekelwa yibumama bethu. Sibuya ndawonye labantwana. Sifunde ezinye indlela mhlawumbe ezokuziphathisa. Siyakhuluma ngokwamabhizinisi, siyakhuluma ngokwemali, siyakhuluma ngokwemtshato, siyakhuluma ngento ezehlukeneyo eziningi ukuze sibumbe umuntu okuthiwa ngumama.
Bavela ngaphi abeza emhlanganweni walonyaka?
Basabalele bavela yonke indawo. Bavela lapha eAmerica kuma states ehlukeneyo, bavela eUK, kulabanye abantu abavela eCanada, kulomunye umuntu kumbe abanye abantu abazavela eAustralia. Kulabanye abantu abazavela eZimbabwe khona kanye besize emhlanganweni.
Kuyini okungakhangelelwa ngababuya emhlanganweni walonyaka?
Indingimba yalonyaka ithi yona let go and let God. Yekela uchiyele uNkulunkulu. Kumbe luhlupho, kumbe ngumtshato ohluphayo, kumbe ngabantwana abahluphayo, ungavambeleli wena kuza kubulala. Yekela uNkulunkulu. So hambisa kuNkulunkulu. Emhlanganweni lapho okunye futhi sibuya sikufunde yikubana sikhule kanjani. Kuba lesikhathi lapho sikhuleka khona kangaka, sikhulekelane, wonke muntu ubuya lohlupho lwakhe abantu abanye abazalwane bamphathisa ukukhuleka. Kulapho sithwalelana khona imithwalo njengabomama.
Khona lonyaka eZimbabwe kube le nkemenkeme yengozi edalwe lizulu lesiphepho se-cyclone Idai. Lina njengamakholwa esiKristu liyenzani ukuphathisa labo abawele luhlupho?
Sahle sathi vele sisizwa ngohlupho suku zonke. Kwezinye isikhathi kwabanye abantu lapho endihlala khona ngo-5 AM, abanye abantu kuyabe kungu-6, abanye abantu kungu-3 AM, siyabuthana sikhuleke ukukhulekela abantu abayehlelwa lohlupho lungaka. Bezu kwakhonoko kasikhuleke kuphela singenzi lutho. Siyahlanganisa izimali sikhuluma nje sisiye emhlanganweni sihle salungisa ukubana sizabuthelela lokho esikubuthelela khona. Singakubuthelela sidinga omunye umuntu akuhambise oye ekhaya. Ikakhulu sikhangelela ukuthi abantu siyencedisa okwesibhedlela, siyencedisa abantu ngokudla, siyencedisa abantu ngezembatho lokwehlukeneyo kungakho. So ilihlo lethu likhona ngale nenhliziyo zethu zikhona ngale bantwini abangenelwa lohlupho lungaka.
Abangakabuyi emhlanganweni wezawaki bakhuthaza.
Oh, nxa ungazwa kuze, awukwazi ukukhuthaza. Ngoba ukuthi ngixoxe ngezawaki, ngiphelelise kangintwenelise. Ilanga lingaze litshone. Woza kanye, sibone ukuthi awuzukuza futhi njalo umnyaka ozayo.
Unkosikazi Rona Spanda ngwenhlanganiso ye Zimbabwe Adventist Women Abroad Conference ubekhuluma ecingweni ilo Praxedis Jeremiah we Studio 7 ese Texas konapa Emily Gam. Uhulumende uthi kule mali engange $400 million aseyibeke eceleni ezasetshenziswa ekukhuphuleni iholo lezisebenzi zakhe. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngendaba zezisebenzi namuhla unkosikazi Sekayinzenza. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi ezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu uthi incane kakhulu le mali njalo kayisoze ibancede ngalutho.
Ngenxa yokuba labo abasimeleyo abakuhamba phambili bakubone bona kufanele ukuthi sokuphambili asayine bavumelane lohulumende ukuthi kube yinto esiyiphiwayo ezakwenza ukuba kuthiwe iholo liyakhwela ngayo. Lokhela masi ukukhangile phosa iholo lelala likhwela phosa nge-24% nje kuphela nxa uthi uyalikhangelisisa kuhle. Osokungangokuthi imali eya emuntwini ngamunye ngamunye kayisimali ebabazekayo ayisimali engathenga izinto ezingaki. Mhlawumbe umuntu angathenga yebo kambe imbodlela zekukoyini kuphela ezilitshumi ibisiphelile yonke imali abeyiphiwe. Ngendlela-ke i-ayeneli uyabuza lapha wena uthi sithini ngakho sithi sina imali ekayeneli ngaye kusenza ngaye bangezelele imali bayiphinda kabili yona le i-$400 million ukuze kuphose kusondelele kuzisebenza ukuthi lazo zithole ukuphila.
Liza kwenzani pho baba Ndlovu ngoba siyabona ukubana izinto phose zonke sezikhwelile kunsukwana nje lezi sanda kwedlula isinkwa ukudla impuphu amafutha ezimota amagesi lawakhangelela ukukhwela kuyini liza kwenza?
Sithe siqala ingxoxo sikhuluma sesibatshengisa thina ukuthi imali evele ezafunakala nokukhangela kwethu bakutshaya bakwenza izama kodwa besibatshelile ukuthi imali ngaye ikhwezwa ngokuphindwe kane ekhulwini 4 times ngaye bayimultiply ngo-4 ngaye siphose sisondele kulokho ebese kukhangelela. So siza kwenzani-ke? Sizabuyela futhi etafuleni siyexhumana. Nanku phela kuthiwe kugcizelelwa laphana ekuvumeleni kwathiwa sizavula njalo inkulumo sibonisane ukuthi siyangani. Pho-ke indlala kayilindeli ukuthi ibekelwe isikhathi ukuthi uzaze uyikhulume ngoJuni. Osokusilandela kathesi ukuthi sesizabuyela futhi kutebuli siyebika ukuthi hayi lokhu abe besikuvumile sithi siyakugqakela ngoJuni kukhanya kungathi kuyanda. Khangelela ukuthi-ke uhulumende uzaba nakho ukuthi alalele lezo zikhalazo esizazinika zona.
Umnumzana Sifiso Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi ezimtha. Ukuzigqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende weMelika namuhla wengeze imali aseyiphe eZimbabwe eqondane lokuphathisa abawelwe ingozi yezulu lesiphepho ngezigidi ezimbili lengxenye i-$2.5 million. Kwanele mthwakazo omuhle olivalelisayo ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.